Endabeni zethu lamhlanje sibedlela evalweni abantu beZimbabwe abesaba ukudla inyama elomkhuhlane ethengwa kwele South Africa esibulele abantu phose abafika amakhulu amabili 180. Kulabantu abathi uMoyi uMorgan Tsvangirai washiya ibandla lakhe limatasatasa osokudale ukuxabana okumangalisayo kubandla leli lapho osokubangwa khona isikhundla sakhe. Inhlanganiso yeZimbabwe Women's Parliamentary Caucus isidinga abesifazana abangena kukhetho oluzayo. Kule nkampani kwele Botswana esilohlelo lokunceda izizalwane zeZimbabwe ezihlelwe yisihlobo kulelo lizwe. Sahlolisisa izijeziso zenotho ezafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF esizengelelwe isikhathi nguMongameli Donald Trump wakwele Melika. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabatsha olwele Connection sixoxa ngabasakhulayo abalesikhundla eziphezulu abagoqela uMnumzana Nelson Chamisa webandla le-MDCT osebambe isikhundla esashiwa nguMoyi uMorgan Tsvangirai. Thumelani imilayezelweni kuWhatsapp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.